Indaba ye-immigration lathi siyakwazi ngoba lathi singama-immigrants. Lalo ilizwe le-America labunjwa ngama-immigrants. So sesikhuluma ngendaba zokuthi singakhangela ama-southern states wonke siphuma e-California, New Mexico, Texas, lamanye amaningi. Hayi, Mexican country kudala kwabo. So ama-borders afakwayo lawa siyakwazi ukuthi ngendaba ze-colonial, conquest, story rule abantu babefaka ucingo lapho abacabanga khona ukuthi amabhoda afika khona. Sesibuye okwakathesi sibona ukuthi abantu ababehlala lapha ababevela eMexico, ama-Mexicans abanjwayo within the border wars, babe lezihlobo ezazi across the border. So vele lokho akusoze kuphele lanini lanini, ngoba siyakwazi ukuthi kulokudlelana between i-America, i-Canada le-Mexico. Siyabona ukuthi ama-industry amaningi anjengama-company anjenge-Ford, Chrysler, lezi mota lezi, lama-manufacturing plants amaningi or for ama-company amaningi from America are based in Mexico. Siyabona futhi ukuthi abantu abasebenzayo lapha emakhishini balungisa izinto zezindlu, ama-contractors, ama-roofers, bonke bavela khona ngale Mexico, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi jikelele abayamelika abafuni lawa ama-minor jobs abuzungu and usebenzisa amandla. So abantu be-Mexico babuya bezodobha amatamatisi from ama-farms ku-industry yentsanga or imbanje, yibo ababuyayo bekhetha ama-seeds bewafake kuma-manufacturing plant. Yabona in a lot of industry lapha, dishwashers, cleaners, and many ancillary industries ama-Mexican manengi, ngoba bona babuya lapha belungisa izimali zabo bebuyele ekhaya ngoDisemba bayayakha izindlu zabo.
Abebandla lama-Republicans bathi uMongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu ole-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
So ukuthi into leyi izaphela kathesi, hhayi angiboni. I-program eyayilethwe ngu-President Trump ekhulunywa ngama-Republicans against ama-Democrats, it's an edict or a presidential order, ngoba kwakule COVID. So kwakusebenza ngasona leso sikhathi ukuthi hhayi kungabi labantu abahambayo between countries, ngoba sasikwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele wawuvaliwe, you could not move anywhere even within the country itself. So khonokho kwakuyenza ukuthi bamitigate ama-cases e-COVID. But hayi, leyo is not the final solution. Into esiyibonayo ama-Democrats abayikhulumayo is i-bipartisan bill elidila nge-immigration, linika abantu izincwadi zokuhlala lapha abasebehlele lapha for many years bengakwanisi ukuye sebenzisa the facilities ezikhona ngoba abalancwadi ezilungileyo. So ngibona ukuthi kulokudonselana ukuthi ama-Republicans afuna ukufaka icebo lika Nomzana Trump lophonga uvala i-border. Khonokho akusebenzi ngoba sabona ukuthi i-industry njengalapho engihlala khona e-Ohio, they lost billions ngoba kwakungela abantu ababeza buye uzosebenza ama-farm bedobha ama-strawberries lama-pears lani in the regular farms. So a lot of farmers lost ngoba kwakungela abantu.